Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalipuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesivili mhlaziko 18 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu, bamtshaya bambulalela umakhale khukhwini wakhe.
Bese ngitshaywa ngiyazame ukufihla ubuso, nxa intshintshengisa ubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Wathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabe njamulela ifoni waqalisa ukucisha amapilisha.
Umanyano wabezokholo oweChristian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngekhola lakuqala phambilini kokhetho.
Sisiya ekhethweni lwethu, abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe.
Kubunjwa inhlanganiso ehloma abalimi besigaba seMandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Amapolisa ayibikwa ephakathi kokuphenya isehlakalo lapho intatheli zindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu echaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF koBulawayo abakade bexotsha abathengisa ezitaladeni kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi usebamangalele emapholiseni abamtshayileyo ngoba bayazakala njalo lanxa bemcitshise eminye imifanekiso yamavidiyo kumakhalekhukhwini wakhe, eyinye itshengisa ubuso babo ilokhe ikhona futhi uwatshengise amapholisa njengobufakazi. UNdlovu obele ezinye intatheli zindaba lazo zibikwa zitshayiwe kumbe zabaleka. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usebikele inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba ngalolu daba ezibalisa iMisa Zimbabwe leZimbabwe Union of Journalists, njalo ziyamphathisa ngemali yokubhadala indleko zesibhedlela leyokuthi ayehlolwa umzimba kabanzi emtshineni kubonakala ukuthi kephukanga na.
Mina nsebenzela eBulawayo Media Center ese Royal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khona phana njoba siduze lemakethe. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu PF labo mama bezanu PF labatsha bezanu PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyansebenzelabo. Abanye bakhona ngiyanithengi kibo impahla ezehlukeneyo ama vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesuyile abantu bezanu PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry, udriver imota ethwala abantu phambi kwezimra laphana ku-8th Avenue lo-4th Street. Wake wabalipholisa. Sithe sifika laphana sadinga ama-victims, sa-identify ubaba oyedwa ochayiweyo khonapha. Engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani, babe sebethutshile njalo abafana bezanu PF begijima bengadlanga nkotshani behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani, ngidingani khonapho. Ngabalandisela ukuthi hayi, mina igama lami nguAnastasia Ndlovu, ngiyintatheli zindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yona leyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengitshaywa ngiyazame ukufihla ubuso, nxa intshintshengisa ubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Wathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabenjamuleli phone waqalisa ukucisha amapikisha wabona eminye izithombe engizithethe ngisebenzela eGweru wabese sithi ah ngumuntu kaChamisa lo ngumuntu kaChamisa ngase ngimbuza umama lo nathi hawo mama la ngichaya kangaka mina ngiyi customer yakho ngiyanithenga kuwe izinto wangikhangela ebusweni umama lwa waba lenhloni wabe sembisela ifoni yami wathi ah sorry lingamchayi yicustomer yami yikho kunisindisileyo kodwa ubaba lo munye lo mnyama okhona khonapho kuvideo ebelokhu engichaya bengikhaba bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda lenso yami ngapha unyawo lwami nxanyathela oluka right kubuhlungu ngilama blue marks ebusweni ukubuhlungu ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu amehlo ami abuhlungu
bakwamukele njani emapholiseni lapho usiyamangalela abakuchayileyo kuyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba
ngihambe ngamangala e-Central Police Station ngifike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu engisajuluka le nyembezi seziphomba ukuziphumela bamfaka ku-private room wangi interviewa kuhle wakhuluma lami kuhle wabhala kuhle i-statement sami ngaseneso sikhathi umember in charge wambiza umama lwa wambuza ngodaba lwami wabuya wazongikhangela wabesuka khonapho wabuyela e-ofisini yakhe waphuma le-team yakhe baya investigator ukuthi kuhambe njani wathi ephenduka wathi hayi sesivela cwayisisa ukuthi kuhambe njani hayi okukhulumayo kwenzakele sibili but siyabonga ukuthi ube wazomangala udaba lwakho emapholiseni bangibuza ukuthi okunye okwenzakele kuyini ifoni yami ifile iscreen iPhone kuselele iSamsung esebenza kuhle ngilayo ngathi ngiyakhangela efonini inhlanhla ngathola kule video a complete video eya okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukunjaya ngabanika amapholisa
Hello ke ngo-Anastasia Ndlovu intatheli izindaba e-Studio 7 obekhuluma icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo kumbe abanye abaphatheke kulolu daba kodwa ibandla leli elezanu PF lithi alibangeli udlakela ikakhulu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho ngenyanga ezayo njalo umkhokheli walo omongameli Emerson Mnangagwa uhleze egcizelela ukuthi kube lokuthula kunjalo nje umanyano wabezokholo weZimbabwe Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho Sixoxele sikhulumeli salumanyano umfundisi uSeni Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele singathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe sikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo 1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenze izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenza olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe kodwa ikakhulu besikhangelela imthandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula njalo thina sithi sonke singabo makhelwane siyaphilisana ukhetho luzabuya luzayidlula kodwa ke imthandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane udinga abanye abantu ngathandaza labo ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi esifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza besifuna ukuthi libe seliposta ke ebulenjini silabo ebulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso Facebook Facebook, silama Twitter, ukuthi umuntu angaposta, sibe sesitshengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke. Ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqhubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizimisi abanye asebepostile, sebekhona abayehlukeneyo, ama-journalists sebekhona ade bepost ukuthi ayibe sithandaza. Sikhangelele ukuthi izwe lethu libe lokuthi.
Ungasichasisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani?
Ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi sithi abantu sebexabene, abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale. Kungangcono siyenze lokho esithi ukuvikela ukuthi kungenzakali. Kathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula. Simzwile uPresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula, simzwile labe opposition abonke abe opposition akulalo yedwa esimuze esithi kube nokuxabana. So kusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula. Ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone labo bethandaza. Yona leyani i 5 minutes esicelile bethandazela ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula. Ngakho ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke. Isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho, into nje edinga ukuthi imzuzwana emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele. Inkosi Sibusiso.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Sokubunjwe inhlanganiso ehloma abalimi besigaba semandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo ethiwa iMathebele Land Farmers Association. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Previous Mkandla.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMathebele Land kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi sokubonakala ukuthi babuyele bebe ngabantu abafana nabantu ababekhona endulo ababevele bephila. Ukulima kwakuvele kubaphilisa. So ngenxa yokulahleka kweinformation lokulahleka kokuthi sibe lezinye zezinto ezingakwazi ukuthi zisitholise ama opportunities, sabona ukuthi ingcono sibumbe iFarmers Association ezosisiza entweni zonke ezihluphayo ezigoqela ezolimo, ongaba yikutshontshwa kwemfuyo, ukuthengiswa kwezinto ezingezolimo noma ngezifuywayo ngentengo ephansi. Konke khona lokho kubani ukuthi association yethu kube yiwe kudingidayo konke khona lokho.
Liyathola na uxhaso oluvela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezinye ezijiyajiyene?
Okwamanje njengenhlanganiso esaqala okuyikuthi ukuthi linhlanganiso ibunjwe iqale kuyibumba last year ngo-October, kwaba lokunye okukhona okusasibambileyo ukuthi izipheleliswe ukuba registered. Njengoba nje sisondele ekhethweni kuyabe kulezinye izinto ezimgomo lembandela ezingabe zibambe i-registration, kodwa ngenxa yokuthi abantu babe lesifiso sokuthi bayenze abakwenzayo sayavula i-account. So ngemva kokuvula kwethu i-account, njengoba abantu babe lesifiso, sasesithi ngcono singeke sihlale silinde ukuthi kuze kuyofika i-registration, awuthi sibe sidinga ulwazi lama-opportunities lokunye okungasincedisa kuma-different organizations. Sathola iZimtrade siyasincedisa, yasinikeza okunye engasisiza ngakho ukuthi sikwazi ukuthi into esizilimayo sizi-exporte kumbe isinikeze ama-contracts azabe engawezinto okumele zi-exporte ziphume ngaphandle kwelizwe. Lokunye esesikwenzile esabhekayo ukuthi ngoba babethe ukuthi basidingele imakethi, sibe lokunye esikulethayo okufunwa yithi, saba nakho okunye okwakhulunywa ngabantu abakufunayo okungagoqela inkukhu zethu ezesintu, imbuzi, lokunye nje okungakufuneka khona ngale ngaphandle emazweni angaphandle. So singathi la kuhulumende sadinga okunye okungabe kuvela kuhulumende sesikutholile ukuthi kungasisiza kanjani, into ezifana nokulama-tractor ukuthi singathola kanjani through i-bank, i-EFC bank, sithole i-contract of 3 years ebhadalwa nge-13% per annum. Okukutsho ukuthi kuhulumende asikangeni deep, kodwa kukhona okuthembisayo kuma-stakeholders esesingene kuwo labangaphandle ngaphandle kwelizwe abathi bangasincedisa kikho konke esikufisa ukuthi sikwenze.
Lela malunga amanengi okunganani njalo ngabavela kweziphi izigaba zelizwe?
Sila malunga amanengi angaphezulu mpela kwe 100 okwamanje kusukela ngoFebruary kuzofika manje asebe join nasebebhadele ama joining fee abasengabanye ngama full members. Bavela nje ezigabeni ema districts ahlukeneyo agoqela sile Victoria Falls, iwange, ilupane, ibubi, inkayi, imangwe, ibulilima, insiza, isigodini, imatobo. Kose ngathi ama district wonke esingelayo nje ibhinga kuphela. Lawa amanye ayemadibeleni north and south silawo. Silama members in every district ngaphandle kwebhinga kuphela ibhinga yesingenayo.
Alo ke ngumnumzana previous Mkandla umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeMatabeleland Farmers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulezindlu ezimbalwa esezilumathe umlilo zachabalala ngenxa yencingo zamagetsi ezafakwa kudala ezingahambelani lendlela zalezinsuku ezikobulawayo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwele Mozambique ase kankasela ibandla lezanu PF kukhetho esigabeni seManicaland. Leli phephandaba lithi kulomfanekiso wevidiyo otshengisa amasosha la esithi osomabhizimusi abangasoze basekele ibandla lezanu PF bazadutshulwa babulawe. Manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sabiyela Studio 7 sabonga kakhulu umsebenzi. Ngithanda ukuphendula lawo kudibe MRP uthi ngicabanga ukuthi abala information abalalwazi ukugcwele ngeMRP yabo ngoba njengamanje bezobethi asiyene ekhaya siye qhuquzela abantu bevotele iMRP. iMRP bafowethu ayikho sidalwa, hambani liyovotela iTriple C mani namandla, thengana amarayisi lamashukela lekhampeni la iTriple C. iMRP yeni leyi ayikho, umqondisi badlala ngani ngoba ngempela angeke lisijeje sifunde avotele umuntu yedwa. Mbaba banga OMP MRP kumbalila information njewa ngilipuza futhi iMRP ifaka umuntu yedwa oyimembo parliament ngiyelifuna usuka lapha ligibela namabhasi kamalemba lesiyamvotela kahleni bafowethu. Umcimbi jutha liwazi ukuthi uyaphela noma uyaqala, hambani liyoqala phansi ku-drawing board libe kwazi iqembu elingalikhipha la egoli njewa uningi lwelikhuluma lila egoli i-CCC hayi MRP ndomqondisi. Kahleni bafowethu lingaxofa izinto kumbe malingazi libuze ngoba lila information. Siyabo
salibonani basazi bakaStudio 7 linjani bafowethu khona ngapho ngaphetsheya kwezindlwandle. Hayi thina siyaphila ezimzimu ya hayi ayinamazwi amaningi ngifuna ukuwatsho kodwa-ke ngokathi kulamazwi engake ngawatsho phambilini kodwa-ke azange ngizi kuwezwe emsakazweni. Nangithe khona into ngikhalela nangikhalela khona kube le langa ezamiswa njengeholiday eliyaba limeleleyo ukuthi sikhumbula izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe. Yokuphela amazwi engiwakhalela khona nxa lingasakaza hle mhlawumbe abaningi bengazwisisa kwezobusenzi kwana kuhlale phansi kukhulunyiswane ngakho sitele ukhulumende layo ukhulumende ebesekuzwisisa laye ngoba zonke izinto nxa zikhulunyiwe usikhulumende kumele yaziswe. Nxa ukhulumende engiyovumayo kuba lula ukuthi kudeclare njengedeyi eyembhuqazwe deyi. Yiyo into engikhalelayo bafowethu ngenxa yokubana xa sikhala kudala emuva le ngesikhathi samabhunu noma ngithi kona ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise emzilikazi kwayezikhona amabhunu encethani besithoneni bebulale amandebelo amaningi kakhulu kula mandebelo amaningi kakhulu abulawayo otherwise le i-20,000 yabulawa igugura wunihleli yaba inlutshwane kakhulu xa singaba sikhompiya ngabantu ababulawa ngamabhunu ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise yayikwenda khona ungakhangela ukuthi khona belethanga esigwagwagwa antobona kulantwana abafayo kodwa ke konke lokhona sesikhala nje ukuthi khona sibe le holiday esingakhumbula laba abantu abafayo ngesikhathi sembhuqazwe ngesikhathi segugurawuni ubhele ngoba i-generation yethu abadala behluleka ukuthi bedeclare ilanga lingaba yi-holiday bekhumbula okhokho bethu ababulawa ngamabhunu kulapho lathi futhi sehluleke ukuthi sibe lelanga lokhona sikhumbule izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe hayi mbonathi kuyangaqondanga ngiyabonga ngiyabonga ayeneli kazwakale
ake sitheni gqum 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 shelele simbi indaba madoda lapha eZimbabwe maku siyabhongelana inkomo ezintathu singazi ukuthi ezaphumelela yiphi kodwa into mina ngiyibonayo vele nje njengoba lizwa abantu sebeposta ama-election asetshontshiwe masithi ama-election asethethwe sesivele sesibona nje kanti kungaza kanjani ukuthi kusiyavotwa next week namhlanje mina ngizofaka igama lokuthi hayi ngifake ilokuzeni ibhili ibhili iprotekta bani kubani ngoba mina yime ngibusayo so njengoba kusiyavotwa bekufanele kumiwe ngebhili kuzoqaliswa ukukhulunywa ngebhili kunyaka ozayo I mean sokuqedwa ukuvota uzama ukuprotekta into osuyibambile kambe ungaprotekta into ongakayibambi so yiko lapha nje esikubona khona ukuthi hayi lapha sokuhambile so abantu bakhuluma lapha bayakhuluma kodwa-ke the main problem yokuthi laba abantu okuthiwa yizanu PF bantu lingayethu lingacabangi kakhulu ngiyezwa abantu bakhuluma ku-studio 7 la kodwa ngabantu ababeluke be-threaten abantu besekhaya bethi asivoteni asivoteni yena umuntu engayi asihambeni sevota bantu sihambeni sevota sibone ukuthi ubunzima lobu kule ngoma enye ngiyangizwe bethi sethule baba kuyasisinda yebo sokusisinda manje siyethula njani thina silokhu sikhona apha egoli mina lingamangali ngiyahamba next month next week before kuvotwe ngiyabe ngivele ngiyavota ngi-registered ngiyavota mina ngina problem alright asihambeni sevota madoda alright singahlokozeli sithi hayi abantu ekhaya basapoti zanu wena ke uthini alright siyabonga
haleluya 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 nivukile njani noke abantwana basezimbabwe lona ubingeleyo ngubaba moyo nami ngithanda ukunilotshisa ngale United States of America nivukile njani abo baba gives due about nungameli ngomo nokisigadi nabomama awa nami ngithanda ukuthokoza kakhulu kwahambala ukubuyela kwisichema sethu sama-orias kuyodlala umdlalo webhola futhi sazi kukhithwa ibhaniwe ibe usohlungu khulu kwahambala sithi ma sivuka ngolosibili saziwa umrhatshi wemdlalo webhola wekhukhwez f m bizwa ubig joe wedumo afunda iindaba zokuthi ibhani yesezimbabwe ikhithiwe so nathi sithabile khulu kwahambala ukuzwa into sifana leso zavuka saziwa yonke iyo into so kuhle khulu kwahambala ive ngithanda ukuthokoza nalabo banikelwe umsebenzi ubaba mutasa nobaba ndebele noba mugadza nomunye omama ngathana banikelwa umsebenzi lo futhi bakhone ukubusa isichema izifa even into leyo ibe moshela abadlali badlalele ekhaya ukuthi bangasakhona ukuthengwa or even isichema zasekhaya zingekhona ukudlala ama-confederation nazabo nisichema zaboma zingasakhona ukudlala ibholo lenguku namanye amazwe so siyathemba ukuthi namhlanje sima ilizwe lezimbabwe mabazomagrupa mhlawumbe izothola ithimu amathimu arit iqualify kokuthoma kuya world cup ngale United States American khona nasecanada nasemexico ngiyathokoza amen
ninjani bantu bakastudio 7 ninjani nonke nabalaleni cela nami namhlanje ngike mphawule umntwana enhlabathi ngelapha e-Johannesburg kodwa ngiqhamuka laphayana egwanda ejawunda into ebengicela nje ukuyiphawula bakithi into emfishane encane kakhulu bengicela ukuthi laba abantu abangena ku-studio 7 bayeke ukungena kungathi luhlelo lokubingelelana uthole umuntu esebingelela bingelo bani azabaqela angazi ukuthi kanti le nto bayithatha kanjani ma befuna uhlelo lokubingelelana babhalele le ku-ZBC le ngokubingelelwa lapha sikhuluma ngembono yethu ngepolitiki ngalokhu kwenzakala elizweni lakithi ikho ebengicela kuphela bese ngicela ukuthi abantu bakithi especially nje abaseZimbabwe bonke engingakhethi ukuthi usupporta iphi part supporta iphi part kodwa into engicela ngicela ukuthi abantu bonke bazi ukuthi izani yehluleka kudala kuletha intuthuko eZimbabwe mhlawumbe ina 40 years iphethe yenzani eZimbabwe kunamphaqa kunana kunamali ahlale bekhuluma ukuthi bazondi USA America kodwa basebenzisa imali yabo. Uzonda kanjani umuntu kuthi angifuni lo yacindezelo wenza lokho nalokho kodwa masokufika isikhathi sokulima uhambe uyofuna inkomo zakhe ukulima ngazo ikho lokho kwenzakala eZimbabwe. So ngiyacela abantu bakithi ilayiphathi nje ukuthiwa izanu umuntu osasupporta izanu manje nangimbona nje njengomuntu oyenangqondo umuntu osakhulumela izanu ubona ngathi izanu izompha something kakhohle bazobiropa ngamarayisi lawo nama-2 liters lawo namagogogo after 5 years ukuhambe ungavotela into yokunika igogogo elilodwa after 5 years manje ingasakunika ngaphanga ungasayivotele babebakushaya bakubulale futhi cela abantu bakithi benengqondo. Ngiyabonga kuleyo ndawo ameda kutona enhlabathi ukhuluma ngelaphe endaweni yase-South Africa ejozi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abalandeli bomdlalo wenguqu bayajabula kulandela ukuthengwa kwemdlali olodumo uLionel Messi liqembu le-Inter Miami. UMessi ubikwa ezaphiwa imali eyizigidi ezedlula amachumi amahlanu $50 to $60 million ngomnyaka njalo waphiwa izabelo kuqembu leli. Abalandeli benguqu babikwa bebhadale imali edlula inkulungwane ezingamachumi alichumi $10,000 ukuyabukela uMessi edlala. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uTim Muringai kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga mnumzana Thande. Hayi, ukubuya kukaMessi lapha eMelika kungathi akuza ncedisa ukuthi amatikiti athengiswe abantu babukele inguqu ngoba siyakwazi ukuthi uMessi uthandwa umhlaba wonke jikelele. So ukubuya kwakhe lapha ngoba babe mfuna le South Arabia bemnike le billion dollars lapha kodwa uthi i deal lakhe li include uku ona ama stock options lokuthenga ama iqembu lebhola lenguqu la. So ukubuya kwakhe lapha kuhlangana le World Cup eka 2026 ezabi hosta hi America, Mexico le Canada. So ngiyabona ngathi it's promotion ukuthi abantu abaningi babuye ukuzobona ibho inguqu and then abantu amangalidlaliyo labo babuye bazolibona ngoba siyakwazi ukuthi uMessi hayi ungathi his cross sports siyambona naye mayefakwa kuma adverts lapha Coca-Cola, Pepsi, lan abantu abaningi amazwe amaningi bayamthanda.
Khona kahle kahle ukubangela ukuthi elemelika inguqu yalo ingathuduki njengamanye amazwe afana labo Britain lamanye nje. Kungakubangelwa yini lona elemelika lile mali eningi kangaka?
Ukuthi inguqu ingaphumeleli lapha eMelika babona ngathiwa akula level leyana eqinileyo ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi bayafuna ukuhamba e-Europe or sometimes e-Brazil lamanye amazwe kathesi sokusiba le South Arabia ngoba lawo i-South Arabia sithatha ama-players in their prime abadlala sibili ibhora la. So iAmerica yake yawuqala laphana isiletha ama-players amatsha but i-competition yangkhona lokhe ise-Europe labo Britain, labo Germany, labo Spain. Sizabona ukuthi ukubuya kwaMessi lo ngoba sebuya in his late prime kuzanceda yini ukurecruit amanye ama-player ngoba sasibona ozatlani labana be Sweden bebuya lapha labo Drogba lamanye ama players o Beckham ngengamqamba la. Yeah, so sizabona ukuthi kuzanceda yini but okaka test badayi inguqo yalapha is standard sangkhona siyehlile. Ngiyabonga.
Hayi, lati siyabonga. Lo ke nguTim Moringa isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu bamtshaya. Umanyano wabezokholo iChristian Alliance unxusa uzulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lika 1 phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.